Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingaya livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 18 Mpalakazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle luthi kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo, kuthi abalikhulu lechumi lasikhombisa 117 babanjwa igciwane leCoronavirus. Imingcele yeZimbabwe ayiphithizeli njengeminyaka yonke edluleyo kulandela ukuqhamuka kwegciwane leCoronavirus.
Bekumele ngihambe mhla ka 10 December ngiyedlalela iKhisimusi ekhaya lo mama wami ngemva kokuchiwa ngubaba ngoJuly, but angisahambanga ngoba ngatestwa positive for corona last week.
Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ilokhu ixoxisana leCouncil ngokuthi ingakhuphuli imithelo ngesilinganiso sokuphindwe phosekane ngoba iningi lingasoze lenelise ukubhadala.
Ngoba indlela abenza ngayo vele kabazange bayenza kuhle, besenza yena ibhajethi yabo maba beyenza kuma WhatsApp, kobe kanti ke abantu abaningi vele yona ama WhatsApp lawo abanawo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulomuntu oyedwa odabuka esigabeni seMashonaland East obulewe iCOVID-19, kuthi abalikhulu elilechumi lantathu 113 babanjwa igciwane leCoronavirus izolo, iningi lingele Harare okulabantu abangamachumi amabili lathoba minwembili 28 ababanjwe leli gciwane, kwalandela iBulawayo lamachumi amabili lane 21 asebebulawe ligciwane leli elizweni jikelele, solokhu laqhamuka sebengamakhulu amathathu lechumi lane 314. Idolobho leHarare yilo elilenani lababanjwa leli gciwane abaningi abedlula inkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu 3,544, kulandele kobulawayo okulenani eledlula inkulungwane ezintathu 3,038. Kodwa abagula lumkhuhlane elizweni lonke jikelele bayinkulungwane eyodwa lamakhulu aphezulu kwesikhombisa 1,716. Kunjalo nje imingcele yeZimbabwe ayiphithizeli njengeminyaka edluleyo kulandela uqhamuka kwegciwane leCoronavirus. Lanxa kubikwa kugcwele izimota ngakucele leSouth Africa, abantu makhaza babikwa bebalutshwana. Okunye okungakubangela lokhu yikuthi uhulumende kakavumeli ukuthi amabhasi athwale abantu acaphe imingcele. Okunye njalo yikuthi iningi lithi imali ebhadalwa ukuthi umuntu ahlolwe aphiwe incwadi yokuthi kala gciwane leCoronavirus iningi, ngoba kwezinye indawo umuntu munye uhlawula amadola eMelika angamachumi ayisithupha $60. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni e-International Cross Border Traders Association, umnumzana Dennis Juru.
Ye, siyabona ukuthi kukhona okwenzakalayo, bafakelwa amabhani ngase South African side e-Bed Bridge. Sebeya-checka sometimes, bayafona.
Kuma namba lawa ama doctor lawa bebuza ukuthi lo muntu u teste khona kubo yini kuma doctor akona, and then u doctor enga confirm ukuthi hayi lo muntu ka testanga la, bafakele umuntu i temp se ban.
Ubona baningi yini abantu abahamba ekhaya ngalesi sikhathi njengeminyaka edluleyo?
Abekho baningi abantu njenga namhlanje kube kungela abantu nje eboda. I-congestion kade ikhona e-Bed Bridge, i-congestion yama-truck hayi yabantu abahambayo. So akula bantu abahambi, kuyenza as if ngu-June or something, akula bantu.
Selike lezwa yini abahambileyo ekhaya baphenduka ukuthi kuhambe kanjani ikakhulu eBorden?
Ya kuhambeka lula ma ulamaphepha awafunekayo. Kodwa sibona ukuthi ayi abantu bayasaba ukuhamba. Basaba ukuthi mhlawumbe bazothi basekhaya bazo kusithwa fellow South Africans ama borders yavala. So abantu bachaya ngovalo okokuthi sibone ukuthi bayasaba bayasiconsulta bebuza ukuthi kanti singahamba asoze sibe le problem yini yokuphenduka. So abantu bayasaba ukuhamba. Abahambileyo ngibona ukuthi bahamba kahle, baphenduka kahle, akukhaba neproblem.
Umnumzana Dennis Juru ngumkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni e-International Cross-Border Traders Association. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Lokhu sikudaba lunye umkhuhlane we-COVID-19 ohlasele uZulu emhlabeni jikelele ukhanya usuvimbe iningi lezalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi ziyevakatshela ilizwe zibone izihlobo labangane ekhaya ngekhefu lekhisimusi. Kulezo esezihlala kwele Bhilitane, iningi lazo lithi lonyaka kaliyi ekhaya. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngalesi sikhathi sokusele iviki ukuthi ikhefu lekhisimusi lifike, kuyabe sokuxokozela ezilindweni zendizamtshina abantu sebegada besiya ekhaya ukuyajabulela ikhisimusi khona. Kodwa lo nyaka kulo mgoqo ovimbileyo wona uligciwane le-coronavirus. Umnumzana K Mabaso ohlala eLeicester eBrithani uthi impilo ibinzima lo nyaka.
Umnyaka ka-2020 lo ubenzima kakhulu kithi lapha. Especially mina ngamvele mplan ukuthi nizahamba ekhaya, kodwa akusa angisaphumelelanga ngendaba ye-COVID. Angisakwazanga ukuthi ngihambe lami ngiyebona abazali. Isifiso besikhona kakhulu, hayi kodwa umnyaka lo vele kufana lokuthi vele siwususe nje ekhalendeni kuthiwe ubungekho. Ngoba usibuyisele emuva kakhulu mani usifake ezikweledeni ezinzima kakhulu lomnyaka.
Umnumzana Jimens Pepa Nkomo ohlala edorobheni leSwindon. Kuna njalo eBrithani uhleze hamba ekhaya minyaka yonke ukhefu lekhisimusi, kodwa lo nyaka uthi kayindawo.
Ngenxa yalesi sifo esikhona umuntu uzoyidlalela khona lapha e-England. Kunzima kuhambeki COVID le iqeda abantu mani. Siyakhuleka mpela ukuthi abantu baphephe elokhuzeni lapha kulowo mkhuhlane lo, ngoba hey COVID is for real. Umuntu uyayidlala khona lapha ehluleka nje lokuthi kube lama-visitor kumbe kwathinithi. Thina singabantu sizijwayelele ukuthi kunje nje kube sesilungiselela ukuya ekhaya, ngale kuyehlatshwa inkomo kudliwe abantu bajabule.
Unkosazana Velile Moyo ohlala edorobheni le-Nottingham wabhujelwa nguyise ngontulikazi ekhaya. Ubelesifiso sokuya khulumisa unina ekhaya ngalinyanga, kodwa ubanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eselungiselela kugada, kwathiwa ngeke aphume eNgilandi.
Bekumele ngihambe mhlaka-10 December ngiyedlalela ikhisimusi ekhaya lo mama wami ngemva kokuchiwa ngubaba ngoJulay, but angisahambanga ngoba ngathestwa positive for corona last week. Bekumele ngiye khalela umama. Ngizwa ubuhlungu kakhulu, bengifisa ukuthi ngiyembamba umama wami izandla. Ngisebuhlungwini kakhulu.
Iningi alisayi ekhaya kodwa lithumela imali kuzihlobo labangane ukuthi zisizakale zithenge ukudla ngekhisimusi. Umnumzana Keith Mokaritza wedorobheni le-Stoke-on-Trent ngomunye wabo.
Ngiyashisa ukuthi ngiyakufika ekhaya manje ngenxa yokuthi umsebenzi engisebenzayo bathi ungahamba uyele manje akuyenzi ngoba umsebenzi uyajupheli. Njalo futhi le vaccine le ukuthi ihlatshwa abadala manje la kungani izinazankona ziyahlupha. So kungasenani ngithumezile imali ukuthi abadala la bekwanise ukuthola imali. Ngithi happy Christmas uNkulunkulu ebe nathi.
Unkosazana Plaxetus Juma we-Cambridge ufisela abazali bakhe ikhisimusi emnandi ngoba lo nyaka akayi ukuyababona eZimbabwe.
Benilesifiso sokuyadlala iChristmas ekhaya nabazali bami eZimbabwe, but sokwehlule ngendaba ye-COVID le khona. Sazi labantwana ngeke ngikhona ukutravela labantwana ngendaba yomkhuhlane lo khona. abazali bami bafisele ukuthi bangene eminyakeni omutsha bengabaphilileyo. Inkosi ibe labo kuze kube laphakade. Mina ngeke ngikhona ukudlala lani, lidlale kahle bazali bami.
Ukuphuma kwelebhilithane kumele umuntu aqale ayehlolwa ukuthi kala mkhuhlane we-COVID-19. Njalo isithupha sakhona siyabhatalelwa, sona esiyiso esibuzwa nxa ungena njalo kwele Zimbabwe. Ngakho-ke iningi likubone kwindleko enkulu, ikakhulu nxa ulemuli enkulu ohamba layo. Ukhanya lo nyaka kuzihlobo labangane iKhisimusi iyabe iziqandela nje. Ngeke bebonane bebe ndawonye badle bagide kube mnandi ngendaba yalo mkhuhlane we-COVID-19. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ilokhu ixoxisana neCouncil yedolobha lakoBulawayo ngokuthi ingakhuphuli imithelo ngesilinganiso esifika phose kumakhulu amane ekhulwini 372% ngoba iningi lingasozele nelise ukubhadala. Umthelo lo uvezwe ngusibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube othi izakhamizi zizabhadala imali yazo yomthelo isithe xaxa kusukela ngenyanga kazibandlela ngomnyaka ozayo. Umnumzana Dube uthi imali le isetshenziswa iCouncil kundleko zayo zokuthi yethulele izakhamizi umlando wayo we-service delivery ngemfanelo. Imali le nge-supplementary budget yomnyaka wonalo njalo kukhangelelwe ukuthi ikhuphuke ngesilinganiso sokwedlula amakhulu amane ekhulwini 421% ngomnyaka ozayo. Lokhu kuzenzakala nxa iCouncil ingavunyelwa nguhulumende ukuthi isebenze. Okunengi ngalolu daba asikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lonkosikazi Violet Nxumalo esiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Ngoba indlela abenza ngayo vele kabazanga bayenza kuhle, besenza yona i-budget yabo mababeyenza kuma WhatsApp. Kube kanti ke abantu abaningi vele yona ama WhatsApp lawo abalawo ngendaba yokuthi idatha yona ukuthi bathenge idatha imali bayabengalayo. So imali eziqanjwa lapho kubana zizabhadalwa ngo-2021 izakhamizi vele soze ziyikwanisele imali ngoba kunjenje vele abantu izakhamizi kazila mali. So kuzabhadalwa ngayiphi imali ma kuthiwa abantu babhadale imali engaka?
Kukhona elizakwenza yini kumbe lakwenzayo ukuzama ukuthi imithelo le ingaqansi ngalolu hlobo?
Silendlela yokukhulumisana labo, lokho esikhulumisana labo siphezu kwalo lolu daba lokukhulumisana labo ngoba ma izindlu zikhuphuke ngaleli uhlobo izakhamizi kasoze zenelise ukubhadala. Ngiyathemba indlela yokubana bathathele abantu izindlu iCouncil ngoba ngeke sigoqe izandla nje sithule sithi lokhu kuyekelwe kunjalo. Sizabona ukuthi sibili mabe ngaphenduli ngendlela ngoba zona izakhamizi masingena phakathi nakwazo ziyatsho ukuthi kungangcono sithwale namagwaliba singene emgwaqweni. Kodwa uhlupho yilolo esesiphakathi nakwalo ukuthi lokho kakusavumakali.
Sikhuluma nje abahlali bakoBulawayo bavele baphila njani, bayenelisa yini ukubhadala indleko ezivele zikhona? Sibona ukuthi kulomkhuhlane we-COVID-19 njalo abanye abasatholi inzuzo njengalokho ababekuthola.
Ukuthi nje njengoba sikhuluma ngazo zonezi zindlu zivele zilezikweledi ezinye ezimangalisayo azilamanzi ngezikweledi zonezi ezikhona. Besikhulunywa nje sikuwenye imeeting nje enyade silayo nje njengabomama sikhuluma ukuthi kathesi kusiziholide yonale. Uzabona lo zisa sekhiya esevalela abantu amagates, abantu abenelisi ukubhadala. Sisesikhathini sonesi ese-COVID yonale akula muntu enelisayo ukuyenza okuncane nje khonokho ukuthi aziphilise, ukuthi athole okuncane okuthi aphilise imuli yakhe. Kunzima kakhulu phakathi komuzi la. Ngikhuluma nje zoni izisebenzi lokuhola kwakhona kunzima ngoba imali kayikho elizweni kwabasebenzayo. Abangasebenziyo baningi phakathi nakwaBulawayo lapho. Ma ukhuluma ukugezana izandla
wona amanzi ukuthi ligeze ngamanzi running water ngawakho emathepini. Yoni sepha nale ukuthi wagezani ngesepha ngayikho yoni sepha. Pho mase kuthiwa izindlu ziyakhuphuka. Hayi ukhansile ukhanya uyalwa lezakhamizi ongasoze sigoqa izandla njengenhlanganiso ye-progressive. Ngizwe kuthiwa abekhansilini bebe ama-councillors abehambile ematopo ngapha asebenzise imali eningi kakhulu kubo 1 million something bezijabulisa nje phezu kobunzima obunje obubhekane lezakhamizi. Imigwaqo kayikho, imigwaqo nje lapha esitaradeni ukuthi imota zihambe akula mgwaqo ngoba sina sifuna izakhamizi zithole ama-service delivery ayenelelekisayo. Izakhamizi ziwayenelise, abazali bayehlile kubhadala ezikulufisi khathesi nje yona linyanga yona labazali yona le izivuliwe kabayenelisanga ukubhadala, baswele zona imali zokuthi babhadalele abantwana. Mase kukhutshulwa izindlu kangaka khathesi sisemkhathini somkhuhlane lowo kulobunzima obunye obumangalisayo. But ngendlela i-council eyenza ngayo, hayi thina kasivumelani layo njengenhlanganiso ye-progressive.
Lo ngunkosikazi Violet Nxumalo, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulotshekesha oleminyaka engamachumi amabili lambili obulewe ngabanye bakhe besegodini eShurugwi. UClemence Magwili ubikwa ubesemba ukungekho emthethweni igolide emgodini othiwa Wonder Mine, lapho uqhamuke khona ingxabano labanye bakhe bamtshaya waze wabhubha. Iphephandaba leNewZimbabwe.com lithi ngesikhathi ilizwe libhekane lobhubhane lwe-COVID-19, indlala lokungamanga kwahle komnotho welizwe, inhlanganiso ephathisa uzulu ngokudla e-WFP ifake isicelo ngolwesine izolo kumazwe omhlaba esokuphathisa ilizwe leZimbabwe ngemali edlula izigidi ezingamakhulu amabili $204 million eyokuphathisa abantu abayizigidi ezine 4 million abalambayo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7. Nami ngivukwa lama mhlezi ngivukwa ukuthi ngenye mini sabe siloko esikhala sidilizwe lakithi, abantu bayahlupheka, abantu kuyenzwa njani, abantu umgabo walimaziliswa. Kanti abantu nabo basuka esikweni, baphuma esikweni labo, basebephuma esintwini sakubo. Ngenye mini kuyafuneka ukuthi abantu babuyele emasisweni. Singabuyela emasisweni lasemasikweni ethu uNkulunkulu wasipha wona. Ngempela izulu lingana kakhulu, abantu bebesebeyibukuza bebesebephuma endlaleni. So kuyafuneka ukuthi ngenye mini masihlezi sibuyele kakhulu sibheke ukuthi kwalima la kuphi, singabe siloko esikhala kwenanga ngezano kanti kulalapha lathe salima la khona. Ngiyabonga ngumpofu indoda yakomadabe umhurutsi omkhulu. Amen. Yebo, yebo, ngoba ngenye mini futhi okunye ngempela singabe siloko esikhomba izano sithi hey izano, hey izano, kanti nabantu basuka emasikweni abo. So ukusuka emasikweni kuyayenza ukuthi abantu uNkulunkulu abajezise. Ubajezisa njani uNkulunkulu? Ubancitsha izulu. Engabancitsha izulu abantu abaselampilo. So ngicabanga ukuthi ngenye mina abantu bakithi nabo bamele bazibone bazinuka amakhwapha ukuthi kanti ilizwe lethu lilahleke kuphi. Sasuka lo mzilikazi ngapha kuleli lizwe lase South Africa. Umzilikazi wayengumuntu ophethe amasiko. So kufuna ukuthi abantu banjani nabo bake bakunake khona ukuthi ngenye imini yikho kungabe kusishayisa ngendlala singashaywa ukuthi izano yathatha yamosha nathi sabalekela okungokwethu saya ezintweni zabantu bemzini. Ngiyaxolisa kustudio 7 ngikuthi ikhona into engivukayo lapha noma ngizihlalele. Ngiyaxolisa kodwa kufanele ngifake kustudio 7 ukuze mhlawumbe umqondo wami ube banzi. So cela nje lingixolele ngokudlulisa mhlawumbe umzuzu lama second phezulu. Lingixolele kodwa ke kuyangivuka ukuthi ngixoxe lani ukuze nabantu abanye bathola ukusizakala ukuthi mhlambe kulalapha esalahleka khona nathi.
Kanti mina kule nto engayizwisisi kuhle lapha kathi yona i-Supreme Court yathi ukhuphe axotshe ama-MPs ayi-alliance yini kumbeni yathi yona into wazihambanga kuhle bahambe ku-Congress yini. Kanti manje why bengasahambi ku-Congress bahambe belungise udaba lwe-Congress yena sebhizi ngokuxotshana lamalunga awe-alliance kulokuthi bayenze lokhu okwathiwe i-Supreme Court. I-Supreme Court ayizange itsho ukuthi khona ikhipha amalokhu ama-councilor lama-MPs awe-MTC alliance. Yathi akuhanjwanga kuhle kumele bahambe baye ku-Congress bangavela ku-Congress yikho lapha okuza kuyasukula ukuthi into zikamanje. Kanti manje yena ukhuphe ubhizi ngokubakhipha kanti esiko ama-by-elections abasafuni kuwenza baye bengasafuni ukwenza ama-by-elections futhi kanti bayakwazi ukuthi bangenza ama-by-elections futhi izawini i-alliance futhi njalo yena ukhuphe ma engena ephalamenti kumele lobani abantu bakhe bona abasephalamenti bamelele apha ama-constituencies ngoba abantu vele ngaba bafuni bamele bani lo muntu ongiyabameleyo ku-constituency ukuthi bamele ukuthi khona bancedise obani. Abantu sifuna abethu bona ababevele bekhethile.
Sanumanani, sanumanani balaleli bestudio nabasakazi. Ya kade sagcinana phinde sibuye futhi njalo ugatsheni lona ngela kwele South Africa. Yeyi ngiyibona ingozi MDCT njengoba kuzayo nje ekhethweni makungenzeka umama Khupha adliwe uzobuya abe yi-vice president noma uzongena kuluphi uhlangothi ke lapho noma uzovela retired hayi sengimdala ke sengihlala phansi bese kuthi bona uMonzoro ngoMonzoro noma ngokomishi labo ma bengadliwa bazavuma yini ukuthi baqhubeke belidwa kumama Khupha ngoba kuye kwaba nexakaxaka lokuthi sokhethiwe.
Salmon and Salmon and balandeli baka Studio 7 kunye nabasakazi lonke America. Hey okwakhumana. EJohannesburg vela sase South Africa. Ukuqala ngegama lelithi okwaseZimbabwe kuyayangisa. Okwakithi kuyayangisa kodwa kungenziwa ngabantu bakithi. Kusenziwa nje ngumbuso ozizwayo. Umbuso ozitshelayo. Bahamba bethi bona ba right, bona bathe. Kodwa manje kwamasosha khona na kwamapolisa bayalamba kodwa bayafihla abafuni ukuthi kuvele ebantwini. Kodwa kusala ukuyavela sesikuzwile. Phinde sithi thina nawu manje idolobho alilama philiphe liyakho lithwele nzima abantu bahluphekile into yonke nje ifile kodwa lokho bona bayala bevuma besithi lizwe labo liright kanti kanti yangekungani bantu basele kuzima ngokuzizwa kwenu. Hayi leli lizwe mani hayi kuyayangisa lokho esikuzwayo kuyayangisa kakhulu.
Obe kungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ugatsha olubona ngokuvumela ukusetshenziswa kwemithi kwele Melika olwe FDA soluvumeze inkampani elungisa imithi eye Moderna ukuthi iqalise ukupha uZulu ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-coronavirus. Asemabili amajekiseni la lele Pfizer elivunyelwe ukuthi lisetshenziswe ngeviki edluleyo. Leli jekiseni njengele Pfizer lisebenza nxa umuntu engahlatshwa kabili phakathi kwamaviki amathathu. Lokhu kwenzakala inani lababulawa ligciwane leli lifike kunkulungwane phose ezine 3656 ngelanga linye. Umongameli Donald Trump usolwa ngabaningi ukuthi kenzi lutho ngalesi sikhathi. Kodwa njengokulandisa kuka Gibbs Dube Studio 7, uTrump elokhu esithi ufuna ukugenqula impumela yokhetho.
Abalandeli bakaTrump abambalwa izolo bathethisane labakubandla lamademokrasi edale leSenate kuhlolisiswa impumela yokhetho. Abasekela uTrump bethule amazwi aqatha emhlanganweni obuhlolisisa impumela yokhetho besithi bazavimba ama-electoral votes aveza ukuthi uBiden wanqoba kukhetho lolu. Kodwa abasekela ibandla lamademokrasi bathi kubi okwenziwa libandla lama-Republicans abafuna ukuthi uTrump ahlale esikhundleni sikamongameli loba enqotshwe nguBiden olama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306. Olandela okwenzakala eMelika, uMnumzana Busani Busontini uthi uTrump uzasuka esikhundleni.
Njalo senazela ukuthi eMelika kathi siliphakathi kwenkinga ye-COVID-19. Amanamba akhona ayakhwela kakhulu. Kodwa isimanga ukuthi uDonald Trump kabonakali ekhuluma ngayo i-COVID-19, kabonakali njalo esenza i-leadership.
Italele House of Representatives le Senate akangelo ukuthi azahlangana mhla ka 6 zibandlela ahlolisisa amavoti awenziwe yi-Electoral College. Ukhangelelwe ukuthi uBiden uzangena esikhundleni sikamongameli mhla ka 20 zibandlela. Ngimele iStudio 7 iseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sinakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Imingcele yeZimbabwe ayiphithizeli njengeminyaka edluleyo kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ilokhu ixoxisana lekhansili ngokuthi ingakhuphuli imithelo ngesilinganiso sokuphindwe phose kane ngoba iningi lingasoze lenelise ukubhadala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye ngevikezayo. Libe lempela sonto elithukela olivalelisayo nguChris Gande. Nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu yanini ebulenjini ku www.voaindebele.com.